sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 9 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe lalo leli gciwane.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikwelile laya kwabangamajumi amathathu lanhlanu 35.
Ngesilungu lokhu sikuthi it's an attempt to defeat the cause of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene e-court ngoba hayi sikuyalile lokho.
Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapholisa balimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikwelile laya kwabangamajumi amathathu lanhlanu 35 ngemva kokutholakala koyedwa elomkhuhlane lo izolo. Beso kwedlule iviki elamalanga athize inani leli lisalela kumajumi amathathu lane. Kepha ugatsha lwezempila kahle luthi ukhona oyedwa ohlala eHarare ofunyanwe elomkhuhlane lo phakathi kwalabo abahlolwe izolo. Lokhu kutsho ukuthi inani laba le-coronavirus eHarare selifike kwabalitshumilane. Kobulawayo khona balokhe belitshumi lambili kuthi enyakatho yemandebeleni ulokhe eyedwa. EmaShonaland East bahlanu njalo EmaShonaland West bathathu. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile bayisishiyagalolunye. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 277,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine 4 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane AIM4 Bulawayo against COVID-19 umnumzana Hussein Sibanda, yena othi uhulumende weZimbabwe kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu.
Ngiyakholwa ukuthi lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe belalo leli gciwane. Siyakwazi ukuthi njengelizwe elilokhu lisathuthuka izinto ezisetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bahlolisiswe aziziningi njengakwamanye amazwe, kodwa siyananzelela njalo ukuthi lumthetho wokuthi amakhampani abamabhizinisi bahlole abantu engxenye esuzanceda ukuthi kube labantu abaningi abahlolwayo. Kodwa sikhumbuleni ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe abasebenzi njalo abaningi bahlala emakhaya. Ngaphandle kuze kube lohlelo olungena khona emakhaya luhlola abantu, yikho kungasitshengisela ukuthi inani labantu linjani. Njalo njengoba sike sakhuluma, ingozi esikhona ukuthi kulabantu abakhululwe bevela eGoli, abanye siyakwazi ukuthi ade behlola behlala phansi bemelela ukuthi bekhangelwe. Kodwa njalo siyakwazi sonke ukuthi kulabanye ngena ngendlela engavunyelwayo bebuya elizweni bevela khona leGoli. Akasikwasithamanana abemangaki njalo asikwasithukuya bekunjani. Ngakho into eqakathekileyo okulokhu kumele siyigcizelele yikuthi abantu ngesikhathi esiningi nxa kusenzakala ngabahlale ngekhaya ngababe lama mask okuvala imilomo, abageze izandla. Sikuthathe ngokuthi lowo muntu ohlangana laye engxenye ngabe lali gciwane.
uhlelo lwenu lokwabela abantu abaphanjaniselwe impilo ikuvalwa kwelizwe ngenxa ye coronavirus lona luhamba njani?
Udubo lwendlala ludube esiloku silalo, lokhu siqhubekela phambili sibanceda besikhangelela ukuthi lamavikazayo sizaqalisa njalo amanye amalokishi amathathu. Sasenza amathathu ngale amaviki ayedlulileyo, senza injube lelo Bhengula, senza lentumbane. Ngakho bese sikhangelela ukuthi siye kwamanye amalokishi angagoqela iPhumula, angagoqela iLuvevo Country Park, agoqele njalo amanye amalokishi oChabalala. Khathesi ngikhuluma kanje baningi abantu abasitshayela incingo umuntu esithandlanga kwamalanga amathathu edlulileyo, abanye umuntu yabe labantwana kungalakuhle.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso ezibiza ngokuthi I am for Bulawayo against COVID-19. Kunjalo nje uhulumende uthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamakhulu phose amahlanu 476 ezikhangelelwe ukufika emngceleni weBed Bridge lamuhla ebusuku zivela kwele South Africa, lapho ezidudulwe khona ngezizathu ezijiyeneyo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi iningi labantu laba belibotshiwe lisemajele akwele South Africa. Abantu laba bakhangelelwe ukugcinwa endaweni ezitshiyeneyo besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus bengakayi ngekhaya. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywe ngamapolisa balimala kakubi avimbe ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla, esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapolisa khanya ezama ukuluvalavala. Amapolisa ayisithupha ebemele amiswe edale likamantshi namuhla phezu kwecala lokutshaya lokulimaza unkosazana nokuthula Mpofu lontombi Zodwa Mpofu ebethesa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ababili laba ngumuntu lomna wakhe njalo bahlala elokitshini le-Country Park. Omamangala bathi batshaywa ngamapolisa esishoneni esithi bayazenzisa ngoba bengamaNdebele. Imifanekiso yamanxeba okutshaywa kwabo iyethusa njalo udaba lolu solucunule abantu abanengi. Sixoxele linye lamagqwetha amela omampofu umnumzana Ngqobani Sithole wasichasisela okunengi.
Namhlanje kube lo mzamo okuthi labo okuthiwa ngamapolisa atshaya omama laba ababili bahanjiswe enkantolo ukuthi baye esithi ngesilungu appear for initial remand. Umzamo lo sifike sawuchithiza ngoba eqinisweni thina nxa sikhangela indaba leyo sibona ukuthi indlela ephathwa ngayo ilobuchapha obudlulisileyo obethusayo ukuthi indaba emqoka kangaka ingaba nje ngendlela yona leyo. Ekukhangeleni kwethu sikubona nje uobala ukuthi kulo mpolisa oweluveve uchief inspector owabhala phansi ukuthi omunye wakhe ayibambe ngendlela enje, kayisabanjwa ngendlela enjalo kuyikuthi kulomunye umpolisa okuthiwa nguSuperintendent Masimba onguye obuye wathi kayibanje ngendlela le eyibuchapha esikhuluma ngayo. Nxa sesithi siyakulalelisisa kuyinto kwangkhona sithole ukuthi bonaba okuthiwa babesemsebenzini ngelanga lonelo babelaye uMasimba. So into esuke idanise kakhulu ukuthi why uMasimba etholakala enguye futhi ofuna ukulida ama investigations, yena enguye umuntu okufuza ukuthi ngabe uya investigatewa njengabanye. Ngesilungu lokho sikuthi nxa sokukhangela it's an attempt to defeat the cause of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene e court ngoba hayi sikuyalile lokho ukuthi angeke kube into enjalo enkantolo.
Soluya qhubeka kanjani lolu daba?
Okuvunyelweneyo lomtshutshisi ukuthi amapolisa abuye la ehlolisisa kuhle udaba lolu kubonakala ukuthi ngobani abayenzani ngelanga liphi osisi labo abakhala ukuthi bachaywa banikwe ithuba lokuthi babambe abantu bonabo abayibo abenza njalo esithi identification parade ngoba kayenzwanga so ukuthi kuzayenziwa nini abesingakayaziswa ngoba okwamanje esikwaziyo ukuthi idokethi langikhona amaphepha lawo abeselwe emapholiseni njalo sikhangelela ukuthi kuvikezayo siyancedisana lamapholisa ukuthi sibambe ngendlela ecacayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ngomunye wamagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili ababhaxabulwe balimala kakubi ngamapholisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampa wafube mbula, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi ezinengi zithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokuzilethele indlala emangalisayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi ezigqoqela lumsakazo zithi sezidla nzima ngoba zilokhu zingenelisi ukuyathenga ukudla kulentengo enganeno emadolobheni. Zithi okulutshwane okutholakala emavinkilini emakhaya kubiza imali ephezulu. Lanxa amanye amabhizimusi evuliwe emadolobheni kuliviki, amabhasi kanye lezimoto ezithwala uzulu zilokhu zingavunyelwa. Isakhamuzi egwaqo enyakatho egwanda mnumzana Nelson Kala uthi uhulumende kumele angenele ahlenge uzulu emaphandleni endlaleni.
Kunjenje asifike emagwanda khona ngoba le transport yakhona ukuthi uyithole ayitholakali, ukudla kwakhona ukuthola nzima. Uzima sibili siyafela ezindlini khonapho ngoba kasiboni incedo oluvela ku mende laputi sike sinceda ukuthi sidlela.
Amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi segwagwe unkosikazi Sakhile Nyathi yena odiningi lalabo abahlaselwe indlala ngase begugile.
Izalukwazi ezinye kazilamali, abanye yilaba abangasela abantwana sebabhujelwa ngabantwana, so bayadinga uncedo lokuthi bacethwe yilabo bancediswe bathola ukudla.
Umnumzana Edson Masuku uthi ufisa i-lockdown le ingasadluliselwa phambili lapho iphela kuviki ezayo ngoba bethole nzima emakhaya.
Lockdown leyi sifuna ukuthi ingaphela vele ingabi khona ihliphele sibili zamtshose ngoba nxa yakunje so sabe sithole nzima sikwanisa ukuhamba le madorobheni ngoba singathi siyahamba siyafika siqoshe khona ngale impuphu ziyadura into azithengeki, so sesifisa lathi sikhulekele ukuthi hayi ngabe umkhuhlane lo uyaphela lathi sizama ukuthi sidinga imali sidinga ukudla.
Esinye njalo isakhamuzi egwagwe esikhethe okwaziwa kuphela ngokuthi Ngcube sithi loba nje bayake bethole ukudla okuvela kuhulumende bakhathazekile ngemali zokuthwala abazibhataliswayo.
Thina lapha kwabuya impuphu evela kuhulumende but imali yona leyo okuthiwa i-top up phezu kweprayizi eyiyo eqanjwe nguhulumende empuphu ivela kubani ngeyani imukuthi yangikhona ngabani? Becela uhulumende kabe le ndlela ze-transport zokuthi nxa into iphuma i-GM B isiza ebantwini ayize sibe kwathi uhulumende uzama ukulwa encedisa abantu ngodaba lwendlala nangomkhuhlane lowo okuthiwa abantu bangabi behamba-hamba.
Ngaphandle kodubo lokuvalwa kwelizwe uzulu bevele ebhekane le ndlela embi esileminyaka emibili ibangelwa yokungani kuhle kwezulu. Ukuthabalala komnotho lakho kwenza umumo ube mubi ngamandla kuthi umnumzana Gabriel Moyo owemawane.
Asitholi lutho kulazimoto ukuthi sefike egwanda sithenge sithole zemakhaya lakho kudura kuyabulala le mabhenki imali ziyangena emabhenki vele asizibona sezithatha.
Ukhansila kwa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi nengi seliphila ngokucela kwabanye ngenxa yendlala ekhona.
Abantu nje abaningi sebephila ngokuthi nxa omunye ethe wathola uncedo omunye kulaba nalaba abanye ababele nhlanhla bangena kubokhe. Isintu sakithi siyaziwa awudli uncitshi omunye nxa engela, so kutho ukuthi lo bishiya yona lanenikiwe kumbe 50 kg singadliwa imizi emithathu emine ngoba nxa isizalesitshansuku zonke lawo ngeke umncitshi wamnika umakhelwane wakhe.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukudala ukuqonga kwenani labantu abahlaselwe indlala emhlabeni wonke jikelele lonyaka ngokuphindwe kabili. EZimbabwe kuphela bayisigidi esiphose zingene kweziyisishiyagalombili abadinga usizo lokudla. I-WFP ithi idinga izigidi zamadola emelika eziphezulu kwekhulu elilodwa $130 million ukuze kuqhubeke isiza uZulu akulele ngokudla. Ngiyimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicobongula indlela abesifazana abephathwa ngayo namapolisa lamasosha ngesikhathi lesi eselockdown abantu bengavunyelwa ngokupheleleyo ukuhamba-hamba mahlayana. Kulandela abesifazana abathi bachaywe kakhulu ngamapolisa njalo babizwa ngamabizo enkethabechabi. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo elwela amalungelo abesifazane ukuze sizwe owakhe umbono ngalolu daba.
Udlalela lolo esikubonise uyethusa kuyesabisa kakhulu kodwa njengamapolisa abesifazane ngoba umuntu wesifazane ungumuntu wonke okhangeleka ukuthi uyalanyulelwa, uyamelwa, uyadlula. Kunje lapho esihamba khona yezomama sekekhithima nansana amaphoda nansana amasosha asezasifaya asezasifisa emoyeni. So kukuningi sebephelele omama ukuthi babuye besineni sukwesaba bengayizele.
Nxa sibona belandisa ngokubehleleyo bathi babiziwe ngamagama wenketha bechabi. Daba lolimi kumbe umhlobo wabantu luyakhathaza yini khona ngapho koBulawayo?
Kunzima kakhulu, ulimi luyahlupha ngapha koBulawayo noma kusesa noma kungaphi. Yonke likhulunywa ulimi elingaziwa ngabantu bangapha. Esibhedlela kunjalo yonke indawo. Ngathi khona unala masosha namapholisa akhona akhangele ngezomkhuhlane lo umuntu lesindelelo abone isi. Bakhuluma isishona kutheni ngazizama ukuthi ukhulumisana labo. Bakhuluma isishona uziye ngasewelfare kuyabhaliswa khathesi okuthiwa ngibhalisa abantu ukuthi bahole lezo zimali bathiyeleke. Wonke amakhonapho bakhuluma isishona kuyesifila abantu abadala izalukazi zithobe nzima ukuthi zinethiseke ngoba ngiqinisile ungaziye noma ekhoti. Isona kuphela abantu besindebele babheke nzima kakhulu namapholisa akufihleli yonke indawo awufihleli akusenti ikubeke likhulume isihlobo bani.
Abenelisa ukukhuluma ulimi lwesishona baphathwa ngcono yini njalo bona amasotsha lala amapholisa labanye endaweni eziningi abakhuluma ulimi lwesishona abazami yini ukukhuluma olwesindebele?
Vela bangikhiphi ukuthi bakhulume isindebele njalo lo wesindebele nxa ezama ukuthi uyakhuluma ngokukhuluma semishona uyafanana vele kunobandlululo lokana olukhulu olubuhlungu oluzithi buhlungu engibona kuzadala sibili ukuthi kube nokudabukana phakapho obuhlungu ngoba vele abasizi ngento yokuthiwa yisindebele futhi vele abakulaleli abakhulumi ngakho bakutshela ithawura shona kana usungathawuri sishona akathi ngokuhlekeka kahle.
Sibuyela njalo kwabesifazana laba ababili abe-Cowdrey Park abathi batshaywe ngamapholisa. Ngombono wenu kuyikuthi bebekhuluma ulimi lesishona bebengabaphatha ngendlela efanayo yini? Besizwa ukuthi ngabakubo
bekuzabaphatha ngcono bekuzalungiswa kakhulu. Kukutshela ukuthi nxa uhambile wathi enkambeni yomuntu kungumuntu wangapha esindebeleni uzakuthatha nzima kakhulu kodwa nxa kungumuntu esishoneni kuzalungiswa kulungise kuhle kuphelele khonapho vele kulomehluko ehluke osuke kakhulu abesifaneni baphathwa kuhle ngakutshela ngesinye sehlakalo esenzakale kuze kwalapho endihlala khona labo baba bahlala endaweni engavunyelwanga bethengisa utywala sesihlele bona laba bebehamba amasosha bazokhulumisana labo hhayi kwabalula kakhulu kubo babalabana yabona sokuvunyelwana obaba labana sebehlala phansi sebegqasise ngesitywala babo bekholisa ngoba bebengabi besihloneni bonke abesindebeleni babanzile bahanjiswe emkambeni abanye kwathanga babahlala isile kubetu abayenzayo khathei abe bekungomama besihloneni ngabe vele abazanga babone khonokho bebezakhuzwa kuhle batshele kuhle bahlonishwe bangahlala bavunyele nje bazele ngekhaya.
Siyabona ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo sezingenele kulolu daba kambe ukuthi singabona luphathwa kuhle yini
luzavele luphathwe ngendlela leno ukuthi ebobuqili phakathi eza ngani iyalungisa yona iveli ingalungi kuzahamba kuhambe kungani kuyaqonda ithi sokufika laphana nje kuzaphelela emoyeni.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Weziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani izulu kandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lehlanganiso yabosiwalo izinatha.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga Nkosi yami.
Njengenhlanganiso ungasitshela ukuthi kuhamba njani, liyasebenza kahle yini njengoba siyabona ubana uhulumende sowavuma ukuthi lisemthethweni le mithetho eminye okufana lokuthi umuntu engathiwe ungumthakathi kwakudala kwakuthiwa kutshiwo kuthiwa kathesi kungayenzakala, lisebenza njani lezi nsuku?
Kulezi nsuku kambona ukuthi kule nkhalakathe enkinga Nkosi yami, ngoba ungani vele siyavunyela ukuthi sisebenza abantu bethu yabona, kodwa ikuthi kona besingakatshoni kakhulu ukuthi singene kwesifo sonesi esikhona leso se-coronavirus, besingakangeni kakhulu ukungena ngakho, ukungena phakathi kakhulu.
Kodwa lina njengabosiwalo, umuntu nxa egula umkhuhlane onjenge flu, njengoba sisiza ukuthi umkhuhlane lo onjenge flu, lilayo yini imithi eyokwelapha imkhuhlane enjalo?
Thina ifini ukusukela endulo baba, imithi vele ngeyethu, and imithi yonke esebenza esibhedlela elapha esibhedlela ngale kulama esetshenziswa ngama medical doctors esibhedlela, and the origins yithi thina yithi ama-manufacturer awemithi yonke nje phansi jikelele, uyabona, isuka kithi thina, ulwazi lolo lusuka kithi budi wami.
Lisebenza njani kakhulu nxa sikhangele yona lo mkhuhlane walezi nsuku? Bakhona yini ababizwayo ukuthi bayosebenza emalebhu, la kuthiwa ngamalebhu lapho kusetshenzelwa khona okwemithi?
Siyafisa kakhulu ukuthi kube njalo le wani, ngoba mina lami ngiphansi kwesinatha sikhulu njengoba sesiya lathi ema-university ngale ukuthi siphakamise imfundo yethu, siphakamise ulwazi anthi yabona. Yikho ke bayasiphosela abanye nje, angikafike ehofisini ukuthi ngivisise lami ukuthi sesingaphi ngendlela eyokungena phakathi sibili ngale mthethweni, ukuthi sibekwazi ukuthi sesivunyelwe okugcweleyo yini.
Lezi nsuku nxa sikhangele okwenzakala ezibhedlela ukuthi akulamithi, akulamanesi labodokotela, baningi yini abantu abadinga uncedo lwenu?
Uyabona, bengaba baningi Nkosi, bengaba baningi sibili, baningi ngoba bebevele bebuya abantu bakwethu yabona, abesintu sibili bayakhithizeka bebuya emhlahlweni yethu ukuzodinga uncedo, kodwa ke ikuthi kathesi njengoba umthetho lathi siyawulandela kakhulu phela njengokukhula kwethu thina sakhula sifundiswa njengabantu abesintu ukuthi kumele silandele abadala. Uyabona ukuthi ke mpendule umbuzo wakho ngithi kathesi anti siku quarantine kuthiwa sihlale ezindlini, so it means no one is moving freely. Uyabona akuza abantu abahambayo santando ukuthi sengihamba kogogo koshoko sengihamba kosekurisibanda. Hayi sibili, hayi inkinga khonapho, inkinga kunamabhanti abophileyo. Sibili
liphila njani nxa kuyukuthi abanye benu baphila ngakhona lokhu?
Hayi thiba besifuna ukuthenga uhulumende ngakhulula sibili khonapho elule ukwenzela ukuthi abantu bethu babuye emhlatshweni, babuye enkundleni sibili bazelatshwa ngemithi yesintu. Yiyo siyavuma ukuthi yiyo elamandla amakhulu kakhulu, ayaguquli lokhu zokemikhuhlane emfundweni, ayafikela imithi yethu yafikela. Ithi ukuvikela ibe sisithi ukwelapha, preventing and curing konke kukhona elokhuzeni emithini yethu le.
Hayi kuyezwakala, ungavalelisa abalaleli?
Bakithi ngithi balaleli engakuyavuma, bakithi umhlaba wonke nje phithimelana esintwini, bakithi yikho kule orijini emithi, imithi yethu igcwele sibili amandla awo aphelele ukuthi ayakwanisa ukwela
apha lokufikela imikhuhlane. Ngiyabonga bakithi.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke bekungunkosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinatha, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyabonga Chris. Coronavirus ziphiwa ngo Big Five ihamba leqembu lakhe le TK Brothers. Basavele bebambisane labanye abaculi abagoqela u Ephraim Mamabolo, Ingqame Bomvu kanye lo Sibiya and Sinosi Power Tunes. Ukuzigqiba ke ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba ngamatshumi amathathu lanhlanu 35. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa balimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla. Esithi kumele luphenywe kabanzi ngoba amapolisa ekhanya ezama ukuluvalavala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.